esikubonileyo kubana ke uJoana Mamombe obeke esearch group maximum prison ngemva kokuhlukuluzwa ke ngamapolisa lokuhlukunyezwa ke la enleyo eqembo lokuthiwa yiferethi eyiyo ke eyabathumbayo yabathotsha ke kuvunyelweni ke edala elikhulu ele High Court kubana hayi kufanele kubana ke ephiwe ibail behlukanisa ke umumo akiwo lalowo wawukhulunywa ke yinkantolo kamantshi. Lokho esikutholayo ke njengoba thina njengabatha sihambile ke ukuyamyamukela ke hayi kuyavezakala ukubana ke usesimeni esilungileyo kakhulu, njalo uthi siqhubekele phambili ngomzabalazo wokukhankasela ke ukukhululeka lokukhululwa kwabatshwa elizweni leZimbabwe.
Uthi wayephethwe njani entolongweni kazange ahlukuluzwe yini?
Okokuqala ukungizwisa ubuhlungu ukubana ke uJoana Mamombe wafika kufanele ehlabe ke ijekiseni ehlatshwa abantu ke abalamakhanda singathi ke ezingathathiyo, njengoba ke wayephiwe icala lokuthi kufanele ukuthi ke ekhangelwa ke ngodokotela ukubana hayi izisathatha yini noma usalenkinga mayelana ke lo mumo wesimo wengqondo zakhe. So uthi efika esikurubhi bafuna ukumhlaba ke ijekiseni, yababemhlaba bethile kufanele uhlatshwe njengoba wena ingqondo zakho zingasathathi. So uthi ekhuluma ukuthi hayi mina ziyathatha, yikho bathi sezimhlabela khona ukuthi uthi ziyathatha yena ezingasathathi. Lokhu kwamhlupha kakhulu, njalo wayelesimo sokwesaba ukubana ke ukuhlatshwa kwamajekiseni udokotela wakhe engekho usengakwanisa ukuthi ehlatshwe ipoison. Lokho kwaba yinto eyahluphayo kwaze kwahamba amaloya ke labazali bakhe lathi ukuthi silungise indaba yokubana ke ehlatshwe ngudokotela wakhe, njalo ehlatshwe ephiwe amaphilisi ayazakalayo. Hayi khona ukuthi amaphilisi athathwa efake phakathi kwethisha kutshwe ukuthi ngangiphiwe amaphilisi ephakathi kwethisha engakwazi ukuthi yiwo yini okufanele ukuthi wanathe noma kayisiyo.
Lenelisile yini ukumxoxela ngakho konke okwenzakeleyo phakathi kwe-MDCT le-MDC Alliance ngesikhathi evalelwe njalo, uthini ngakho?
Yes, sixoxe kakhulu simphake ukubana hayi wena ungekho usejele njengabatsha sangena ke-Harvest House sikhona. Sizafuna ukuthi la efike ezobona umsebenzi wabatsha nesimo eselizweni ukubana uThokozani Gupe usengeniswe eParliament esithi yena ngweke osenguye okhokhela i-opposition, kodwa sikwazi ukuthi yena ibandla lakhe elemdcithi langena kumba ngazweza wathula ke amavoti ayingcosana, kodwa namuhla usethiwa nguye omkhulu omkhulu womuntu ke owe-opposition nguye ama-members of parliament esephiwe. Simtshele ukuthi wena akathethi sokubantu eParliament uye wipha uThokozani Gupe kube yindaba emhlekise kakhulu, kodwa imzisa ubuhlungu ukubana kanti mina sengingawipha ngikuphe njani njengoba mina ngahamba kukhetho ngilo mongameli wami, kodwa hayi kuthiwa mina umongameli wami sengikuphe. Hayi uyavumelana lathi kubana kufanele kukhululwe uhlelo lokubana ke siye defender ke amavoti ethu okhetho lika-2018.